namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Sibongile Banda umgcini sihlalo ogacha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party oqala ngokusichasisela ukuthi inhlelo zabo zithintwa ikuphindela emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga ezedluleyo
Kanda ba noke singenileyo kade sisiyalalela ama witness ake ngu 6 sisithi ba witness ngokwayenzakalayo e central size sikhambe sithi siyadinga u president wethu asephelileke ama witness lawo okunika ukufakazwawo sokuyaqala ke i trial yikho nje kulokho kuphosona njalo okwenze kwaphuza kakhulu bekulokho kuphosona kuthiwe kule ngenxa ye corona ngenxa lokhu nalokhu kodwa ukuripota silokhu esiripota ngomvulo langolwesihlanu sonke
njengebandla lemthwakazi Republic Party lingathi abesifazane bemathebeleland olwabo uhlupho lwehlukene yini kulabanye abesifazana elizweni lonke
omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawuni umama wabulawela abantwana phambi kwakhe umama wabulawela umkakhe phambi kwakhe wasala labancane kumbe labanye abadala ababengekho ekhaya ngezake kulingani lo mama ngazange abone lwana mhlola owenzakalayo siyabhoda mpamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi ngobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kutengisela ukuthi ngaphakathi isifunda asikapholi ngakho ukubona kwakhe izinto evele elalokho kuhlukuluzeka ekhanda akuzi ukufanana lalwana umuntu ongabonanga umbukazi Ngoba yena kwesinye isikhathi lengqondo yakhe sisesaba ngitsho lehlamvu nxa linyakaza ubona umntanakho erethwa oyinkazana emehlweni akho kungumhlola ongakanani thina siyisizwe samandebele sisizwe samthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo nxa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho sebulawa emehlweni akho akala angamkhalela akala amkhalelayo Akula ncazelo ngezake ngithi kuyafanana lokuka mama wonke elizweni
sesikhangela lamuhla ke basalele kakhulu yini abesifazana emathebeleleni
amathuba wona azele azange alingani ende alokhe engalingani yikho okwayenza kwaba lethwakazi Republic Party umama wakithi esindebeleni njengoba ubaba wayengekho abantwana abasalayo abanye abalama-birth certificate kunzima ukuthi babathathele ama-birth certificate. Yebo silawuza umkhosi kuthiwa ngapha la ngapha bayathathelwa ama-birth certificate. Kodwa kungemva kwesikhathi esingakanani. Abanye sebelama 40 years, abanye sebelabantwana. Bavele benjalo nje abasebenzi, abazange bafunde. Imali lezi ezibuyayo kuthiwa lezi zimali zikahulumende, lezi zimali ezama-business. Abazitholi ngenxa yokubana nxa ungasowezana ufiyeko. Lezo mali kazisoze uzitholi. So amathuba abomama azafanana njani? Umama ulokhe elokhe ekhona phana asicwa khona i-independence ngo-1980 elokhe khonapho ngaphandle kokuthi asukume alime kuma-streams wona lawa emalokithini nxa ehlala edorobheni nxa ehlala ekhaya ulokhe eqhubeka ethwala amanzi nezibholaneni ezikhathana alingani amathuba unanzelele labantu abethu ezikolo abapasi ngenxa yokubana abantu ababafundisayo abasibo bolimi lwethu abakhuluma ulimi lwethu umntwana usephambanisekile okwesibili abantwana bethu bafunda ezikolo ezikhatshana bengikhona pha eduzane nje eflabusi lapha abantwana bahamba ama-50 kilometers bebancane grade 0 bahamba imango eyesabekayo bengabantwana ilanga lithile uzabamba nini umntwana uzasithola nini isikhathi sokukhumbula lokhu yena kade efundiswa ngutitshala ongasowentwini okade emfundisa elokukiliza okuthile nakathesi kubuhlungu xa ukhangela isizwe sakithi lapha abakhona
uhlupho lolu lungaqedwa ngani
singakatholi uzibuze singakubongela ukugebha amabhoholo ukwakha izikolo eziseduzane nanku phela sokufunakala lamafoni lawo okuthiwa ngama-smartphone abantwana bebelokhu befunda kodwa kukumqoka phezu kwakho konke yikuthi sithole umthwakazi senze izinto ngendlela ezifaneleyo ngenxa yokubana sonke sasikhubuzeka. Ngiyazi sonke sizafuna ukuthi abantu bethu bahlale kuhle, isizwe sihlale kahle.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sibongile Banda, umgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Ebesixoxa laye uhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.